Umoya okhulumela amazwi ngemva kokudlula emhlabeni kamqeqetshiwe omdlalo wenqindi uPhilip Stryker Ndlovu yena obe lomkhuhlane wemvukuzane yohlobo lweprostate cancer.
Kumele umuntu asimele ama-roses yakhe walistila lai singagijimela ukuthi kwenzakale umonakalo sibe sesireacta khonaphana esiqalisa ukugula ngathi wasahlangana sonke sabona ukuthi singancedisa njani umdala ngoba kathesi ukuthi sibedize legend is a hero eselele kuyabe ngasancedi. Kumele sihlangane nini umuntu ephila sibone siselebrate nini siphila saphile empileni.
Umoya ungakibo ngomakhelwane bakamuyi njalo uthi uNdlovu udlale indima enkulu ekukhuleni kwakhe. Intatheli zindaba ezemidlalo esebenzela iphephandaba le-chronically uRicky Zililo ulobe kakhulu esazisa uZulu ngokugula kukaNdlovu njalo laye uveze ukudana ukuba umuyi akazange athole usizo olwaneleyo.
Onyaka ophelileyo ngo-April ngambhalela indaba lapha esitsho khona ukuthi udinga imali engaba yi-$3,000 ukuze ahambe ayohlinzwa enze i-procedure okuthiwa yi-trans urethral resection of the prostate. Wehluleka ukuthi ayithole leyo mali. Kathesi ngo-2021 ngiye ngayakhuluma laye ngaqala futhi phansi watsho khona ukuthi hayi usefuna i-$1,000 e-permanent cathet, ayitholakalanga leyo mali. Kodwa ungakhangela imisebenzi yakhe ayenzayo la ngendlela abhubhe esekusiso umumo wakhona akufanani lalokhu akwenzela umphakathi.
U-Stryker uqeqetshe ingqungquthela zomdlalo wenguqu eziphakamise izicoco kweli Zimbabwe kanye lakuzwekazi lase-Africa ezibalisa uThamsa Ngcadube, u-Elvis Moyo, uMordecai Donga, u-Ambrose Mlilo, uMaqhawe Ndlovu kanye lomeluleki Ngulube. Kubikwa ezabekwa emathuneni eLady Stanley ngesonto. Ngimele isitulo 7 kobulawayo ngingujoseph Njanjini.